Bungaba bona bengathi bayakula nje abazala ngabekho udala bafana ukubangisa ngoma benzo bathwe sisho baleza Bungaba bona bengathi bayakula nje abazala ngabekho udala bafana ukubangisa ngoma benzo bathwe sisho baleza Bungaba bona bengathi bayakula nje abazalwa ngabekho ulala bafana ukubangisa ngoma benzo bathwe sisho baleza Bungaba bona bebiza ngendidane abazalwa ngabekho ulala bafana ukubangisa ngoma benzo bathwe sisho baleza Bungaba bona bebiza ngesikhomane abazalwa ngabekho abazala ngabekho ulala bafana ukubangisa ngoma benzo bathwe sisho baleza Bungaba bona bebiza ngotiliza abazala ngabekho ulala bafana ukubangisa ngoma benzo bathwe sisho baleza Bungaba bona bebiza ngamageza amajana abazala ngabekho ulala bafana ukubangisa ngoma benzo bathwe sisho baleza Bungaba bona bebiza ngeshelane abazala ngabekho ulala bafana ukubangisa ngoma benzo bathwe sisho baleza abazala ngabekho ulala bafana ukubangisa ngoma benzo bathwe sisho baleza Bungaba bona bebiza ngokwethula abazala ngabekho ulala bafana ukubangisa ngoma benzo bathwe sisho baleza Bungaba bona bebiza ngontambeni abazala ngabekho Yeah,
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y